okuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu uStudio 7 ngomvulo omhlaka 30 Ncwabakazi 2021 noPraxitus Jeremiah. Indabeni zethu lamhlanje.
Sikwaziwe ukuthi akula mthetho okhona okwamanje elizweni othi abantu bonke kufanele bebe behlatshiwe. So lesi sahlakalo ke siqinisa udaba lwezisebenzi zokuthi laba abangakahlatshwa sebebandlululwa.
Inyathela leziphathamandla zeChino University of Technology lizalise ababalisi labafundi abangakahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine ukungena kuleli koleji namhla lisolwe ngabaningi.
Kulomthelela omubi kumba kuhlungu kakhulu ebazalini ngoba isikhathi sokulungiselela sincane. So nxa isikhathi sincane kangaka kufuneka izimali nxa abantwana bebuyele esikolo kufuneka ukuthi kulungiselele kufuneka izinto eziningi kakhulu ngemva kokuthi abantwana besebehlala isikhathi side kangaka bengafuni.
Abafundi abaloba imihloliso yalonyaka basungule izifundo namhlanje kodwa abazali bekhala ngendleko yobuhlawulela isikolo njalo bethi abafundi bebengakalungeli ukubhala. EZimbabwe namhlanje limanyane lamazwe omhlaba ekunanzeni ukuvinjwa kwemisebenzi yokunyamalaliswa kwabantu mahlayana ele International Day of Victims of Enforced Disappearances. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulumsakazo. Yize iphathamandla zeChino University of Technology namhlanje zalise ababalisi labafundi abangakahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine ukungena kuleli koleji. Umuntu wonke ongenayo ubemele aveze ikhadi elifakaza ukubana wahlatshwa. Isikhulumeli salelo koleji uMnumzana Tapera Msekiwa utshelele umsakazo ukubana bathethele linyathelo ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kuleli koleji. Abafundi lababalisi bona bakusolile kakhulu lokhu. Inhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions yona yakweza udaba emthethandaba isithi akula muntu omele abanjwe ngamandla ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ngoba lokho kungaphandle komthetho. Unobhala jikelele kwezetcityo uMnumzana Jafet Moyo utshele uNtungameli Nkomo ukuthi okwenziwe likolishi lejinoyi ikwephula umthetho.
Lesi sehlakalo nxa kuyikuthi siliqiniso kuqinisa ke udaba lwethu salukhwezayo kwezomthethandaba. Sibone ngani nje wabantu sebethatha umthetho bewufaka ezandleni zabo. Kungaba yiChino University, asikwazi ukuthi balandela uphi umthetho ke lapha ukuthi besebebandlulula ke abahlatshiweyo labangahlatshwanga. Sikwaziwe ukuthi akula mthetho okhona okwamanje ke elizweni othi abantu bonke kufanele bebe behlatshiwe. So lesi sahlakalo ke siqinisa ke udaba lwezisebenzi zokuthi laba abangakahlatshwa ngezizathu eziningi ezitshiyeneyo sebebanjwa lucucu, sebebanjwa lunzima, sebebandlululwa. Kathi ke umthetho uthi abantu kufanele bebanjwe ngokufananayo. Nxa kuyikuthi ke lesi senzakalo yinto ke esiza kwenziwa ngama companies athize. Sizabona ke abantu abanengi belahlekela ke inzuzo ngokuthi labo ke abangavunyelwanga ukuthi bebuyele emsebenzini basoze bethole phela iholo.
Kudaba lwenu olusemthethwandaba libona liphumelela yini?
Angazake sibe kwazi okwamanje ukuthi sizaphumelela yini kumbe hatshi. simelele ukuthi umthetho andaba kube yiwo oqhumayo ukuthi umthetho ke uthini. Thina sikhangela ukuthi bazakhangela umthetho kube yindaba ke elula kibo, njengoba sichilo nje ekuqaleni ukuthi njengelizwe kasilamthetho ke okhona obamba abantu ukuthi behlatshwe bengavumanga kumbe babanjwe ngamandla ukuhlatshwa, esingathi mandatory decision ekhona emthethweni. Asilayo ke i-mandatory vaccination, so sibone ngani indaba ingaba lula kakhulu ke kulabo abazakhangela abazayithonisa. Kodwa angaza ke sikhulume kathesi sithi hayi yithi sizayi wina kumbe abamakampani yiwo abasawina, kuba nzima ukuthi singatsho okwakathesi. Kodwa nxa kuyikuthi sile judiciary ke ekhangela ke izinto ingayamelanga kuluphi uhlonzi, sibone ngani indaba nje ezaphuma kakuhle in favor of the workers.
Mnumzana Japhet Moyo, unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eyeZCTU. Kunjalo nje ngokutshona kwelanga la izolo, kulabantu abazinkulungwane phose ezingamashumi amabili abenelise ukuhlatshwa ijekiseni lakuqala ele-COVID-19 vaccine i-17,128. Kusitsho ukubana sebesedlula izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million asebehlatshiwe leli jekiseni owawuqala, kuthi abazinkulungwane eziphezu kwezilishumi 10,371 ngabahlatshwe ijekiseni lesibili, bengeza leli nani lisiya abaphezu kwesigidi lengxenye 1.6 million. Abafundi abaloba imihloliso yalonyaka basungule izifundo zabo namhlanje, kodwa abazali bekhala ngendleko yokuhlawulela isikolo, njalo bethi abafundi ababengakalungeli ukubhala, kodwa uhulumende uthi konke sekulungele ukubana babhale. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abaphala imhloliso baphindele ezifundweni zethemu yokugcina yalonyaka namuhla, ngaphambilini kokuba abanye abafundi bonke bavule ngeviki ezayo kuthemu ekhangelelwe ukubande okungakaze kwenzeke embalini yelizwe kubangele ukuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19. Omunye umzali unkosikazi Kholiwe Ndlovu uthi abantwana abaloba imhloliso lonyaka bazathwala nzima.
Kulomthelela omubi kumba ubuhlungu kakhulu ebazalini, ngoba isikhathi sokulungiselela sincane. So nxa isikhathi sincane kangaka kufuneka izimali, nxa abantwana bebuyele esikolo kufuneka ukuthi kulungiselelwe, kufuneka izinto eziningi kakhulu ngemva kokuthi abantwana besebedlala isikhathi eside kangaka bengafundi. So ukuhlanganisa ikakhulu imali zangkhona ezifunakalayo yikho kuzaba.
Lokhu kusekelwe ngomunye umbalisi wekuwatsana unkosikazi Siphethangani Ncube othi ababalisi isimo sabo asibavumeli ukuncedisa abantwana abaloba imhloliso lonyaka.
Kodwa lokho okwenziwe nguhulumende kuyadanisa kakhulu, ngoba awusoze utshela abantu ebusuku ngolwesithathu ukuthi izikolo ziyavulwa ngomvulo, kutsho ukuthi kusinika thina njengabazali insuku ezimbili kuphela ezokuthi silungiselele ukuthi abantwana bavuke besiya esikolo ngomvulo. Angibone ngani uhulumende uyenza iphutha kakhulu, uyenza iphutha lokunika melanike abantu isikhathi nje, i-grace period balungiselele.
Kodwa unkosikazi Sikholiwe Ncube uphinde wathi kumele uhulumende ananze isimo sabantwana bemaphandleni, ngoba besebunzimeni obedlula abasemadolobheni.
Abadala bagcina beyekela ukuthi bahambisele abantwana esikolo ngoba imali efunakalayo iyabe ingakatholakali, amayunifomu, amabhuku, konke khona lokho. So ya kube nzima, kuhle sibili izikolo ziyavulwa, kodwa ngabe abadala baphiwe ithuba lokuthi balungise izinto ezifunakalayo.
Uhulumende lokho eqinisa lokuthi izikolo sezilungele ukufunda lokuloba imhloliso okufakazwe isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Dawungana Ndoro.
Yes, schools have been prepared to open and they opened today. They are also going to open next week for the non-examination classes and everything is going on smoothly.
Izikolo sezilungele ukuvula, zivulile namhlanje, njalo zizavula kuviki ezayo ukuze abantwana abangalubi imhloliso labo bavule. Yonke into ihamba kuhle sibili.
Ithemu leyi eqale namhlanje izabinde ngabantwana bekhangelelwe ukufunda amalanga angamashumi ayisica munembili 80 kumaviki angamachuma isithupha 16 weeks abanye abantwana abangalobi imhloliso bazaqala ukufunda ngeviki ezayo bezafunda kwamalanga angamachuma isikhombisa lanhlanu 75 ugqangelo zemfundo yaphansi leyaphezulu luthi kumele izikolo zivumele abazali babhadale imali kancane kancane ukuze abantwana bengaphambaniseki ezifundweni zabo abazali besazama ukudinga imali ngimelistudio 7 iseharare ngumlondolozi Ndlovu.
Abenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations bakhuthaza uhulumende ukubana bagcwalise izithembiso zokuvikela ukunyamalaliswa kwabantu mahlayana. Ngesikhathi amazwe omhlaba enanza usuku lokukhumbula izehlakalo zokunyamalaliswa kwabantu mahlayana ole-International Day of Victims of Enforced Disappearances. Mavis Gama usethulela lolu daba.
Embikweni wakhe awethulele umhlaba unobhala jikelele wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba i-United Nations umnumzana Antonio Guterres uthi lanxa ukunyamalaliswa kwabantu kungaphandle komthetho njalo kuyikwephula ilungelo loluntu lumkhuba uyaqhubeka emhlabeni usetshenziswa njengendlela yokuncindezela abantu ukwethusela lokuthulisa labo abalombono owahlukile leyabasembusweni. Linkuthazo iza ngesikhathi bekhona abanyamalaliswa ngesikhathi sombuso kamoyi umnumzana Robert Mugabe abagoqela intatheli zindaba eyayikhankasela umbuso wabaningi uyithayi Dzamara isiyisithupha iminyaka selokhu wanyamalalayo. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Mlindelwa Mancitshana uthi ilanga lalamhla liqakatheke kakhulu ekukhumbuzeni uhulumende ukuba balihloniphe ilungelo loluntu.
Siyathola uhulumende ufana lowezimbabwe laye uyangena njalo endabeni leyi ngoba kusukela eqalisa ukuthatha intambo zombuso ukunyamalalisa abantu bekuvele kuyinto yakhe. So ilanga leli liqhakathekile ukuthi limkhumbuze ukuthi sokuyisikhathi sokuthi amanyane lamanye amazwe abonakale njengohulumende ohlonipha amalungelo abantu.
Okudanisayo uMancitshana uthi abantu lokho benyamalala lanxa ilizwe lathola uzibuse ngomnyaka ka-1980.
Noma sesile 41 years after independence abantu lokhu besesaba ukunika imbono yabo okuyinto embi kakhulu elokhu esidaniswe ludaba luka Itai Dzamara. Uhulumende weZimbabwe sithemba ukuthi uzaqhakathekisa leli langa afunde laye ukuthi sokuyisikhathi sokuthi azinuke amakhwapha.
Esinye isakhamuzi seGwanda engolwela ilungelo loluntu umnumzana Ndaniso Mpande upha umbono wakhe ngalolu suku.
Lolu lusuku lokunanza labo abanyamalalayo olwesibili olokuqala kumhla walelo langa lapho umuntu abenyamalale ngakhona. Lolu lubesulusiba ngolwesibili lapho esibananza bebonke behlangene abantu ababalisa uPatrick Nabanaba abantu ababalisa uPolichi Zuze. Kulusuku njalo engibona luqhuqhuzela ukwembula labo abayibo ababatshontshayo labo bantu.
Uqhubeka elandisa phezu kokuba kungani luqakathekile lolusuku emhlabeni laseZimbabwe.
Kulusuku engilubona luqakathekile kakhulu ekuthinini lunanzwe ukuze abantu bazi ukuthi khona empilweni lesiphilayo namhlanje kusesekhona ukuthi abantu bayatshontshwa ebusuku, abantu bayatshontshwa emini bengazibaziwa lapha baye khona.
Abenhlanganiso ezichiyeneyo ogoqela eyamagqwetha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights bathi bakhathazekile ngokubelokhe uqhubeka umkhuba okunyamalaliswa kwabantu eZimbabwe okufakazwa yisikhulumeli se Telechara umnumzana Kumbira Imafunda.
We have asked authorities to account for the whereabouts of these people who remain unaccounted, and we have said that
sesicela iziphathamandla ukuba zitsho ukuthi bakuphi laba bantu abangaziwa lapho bekhona. Imuli zabo zidinga ukuba kwazi ukuthi kuyini okwenzakala kusihloko sabo. Uhulumende weZimbabwe ulomlando phansi kwemithetho yomhlaba ukuthi bakwenze lokho kanye langaphansi kwesisekelo sombuso sona esikubeka sobala ukuba abantu balelungelo lokuthola ulwazi. Sikhuthaza iziphathamandla ukuba zizinikele ekuthini badingwe laba bantu abangaziwayo lapho bekhona.
And then subjected to enforced disappearances.
Lumsakazo awusanelisanga ukuthola umbono ovela kuhulumende unobhala ogatsha lwezokukhitshwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana ubelokhe engakayiphenduli imibuzo ayithunyelwe ngendlela yokukhulumisana ebulenjini yeWhatsApp locingo lwakhe belungangeni. Imuli yakoyithayi Dzamara owanyamalala mhla ka-9 imbimbitho lokho ingazi ukuba bazomthola esaphila nalo bahaji uhulumende osele minyaka yethembisile ukuba uzokwenza uphenyo kodwa kuze kube lamhla akukho osekuthe kwaziswa uzulu labemuli ngempumela yalolu phenyo ngimele istudio 7 ngise Harare ngingumevis gama
Live talk lamhlanje sikhangela uqhubeka kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni eye COVID-19 vaccine kwele Zimbabwe. Abenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions bathi izisebenzi eziningi zibhekane lodubo lokufinyelela ihlelo zokubhadalela indleko yokwelatshwa ezama-medical aid. Abe-ZCTU bathi lokhu sokudala ukubana izisebenzi zingahlaliseki engqondweni. Zicabanga ukubana izovelaphi imali yokuhlawulela indleko yokwelatshwa eqonge okwamagama eZimbabwe xa behlelwe lodubo lokugulelwa. UMark Peter Ntambi usethulela lolu daba.
Abe-ZCTU bathi okwamanje laloba usizo lokuhlawulela indleko yokwelatshwa olwama-medical aid lukhona kanye lohlelo lokuhlawulela kwezisebenzi nxa zingalimalela emsebenzini olo-workman's compensation lezi nhlelo zithiyene kumankampani athiyeneyo. Unobhala jikelele owe-ZCTU uMnumzana Jaffet uchasisa kabanzi ngalezi nhlelo.
Bakutshela ke ukuthi hayi thina lapha sinika ikole elinje sile medical aid wena uzabhadala ungakanani kumbe uzaphaliseka ungakanani kumbe hash ethi medical aid esilayo lapha thina njengowe employer siza kubhadalela nje konke olakho kumbe ukuthweleyo kungaba ngabantwana abalithumi lo nkosikazi wakho labazali bakho konke nje siza kubhadalela abanye njalo bethi hayi wena uzangena ufike ku 50% thina lathi sikufakele 50% sizahlanganisa izimali
umnumzana Sylvester Mshayi kokhokhela inhlanganiso yezisebenzi emgodini ye-Mine Workers Union Zimbabwe uthi kucele labo kulabanye abalenhlanhla yokubhadalelwa ngamankampani abawasebenzelayo kube labanye abangabhadalelwayo
abanye ama-companies ayabhadala yonke ilozeni medical aid njengemamayinzi-ke afana nalezi luplas yonke kodwa amanye amamayinzi ayabhadala hafu ulokuzeni umnikazi abe isebenzi sezibhadala ihafu then amanye amamayinzi kabhadali lutho abantu bayazibonela
uthi sikhuluma kanje kulodaba abalalo lomunye umgodi wasewange owehluleka ukuphathisa isisebenzi esalimalela emsebenzini ukuze selatshwe umoyo uthi kalulungisiswe lolu daba kuzisebenzi
thina sikhangela ke ukuthi isisebenzi kufanele sincediswe sifuna nje imodeli ezakwanisa ukuthi nxa isisebenzi sisemsebenzini singaze sadubeka ngokuthi abantwana niza kwenza njani njengoba bekhwehlela ngingalimala ngizancethakala yini kungaze kwafika emkhondweni kwesisebenzi sifuna imodel eza kwenza ukuthi umuntu abe lehlala kahle emkhondweni wakhe nxa esemsebenzini
kwele Zimbabwe umthetho udinga ukuba amabhizimusi lawo abhadale ingxenye kumhlawulo ye-medical aid yezisebenzi kodwa umkhuba wama-co-payments ubatshiya bengafinyeleli kakhulu ngendlela enhle ezempilakahle udokotela Prosper Chitambara ingcwethi ecubungula ngezomnotho uthi ubhubhane lwe-COVID-19 soluveze sobala ukuba kudingakala indlela engcono engasiza uzulu lezisebenzi kwezempilakahle
today we need to have a national health insurance scheme because the majority of Zimbabweans are actually underinsured when it comes to issues of health
so kudingakala ukuthi kube le national health insurance scheme ngoba abantu abaningi bengavikelekanga kwezempilakahle
noma ele Zimbabwe lisithi libhekana lenhlupho zokusilela kwemali ukuba liqhube imisebenzi yalo yonke kuhle ngasikhathi sinye udokotela Chitambara uthi zikhona ezinye indlela uhulumende angaziphathisa ngakho kulolu daba ezisebenza kwamanye amazwe
other countries like South Africa they've come up with sugar taxes to finance their national health insurance
amanye amazwe asebenzisa umthelo wechukela i sugar tax amanye esebenzisa owe telecommunication tax, amanye njalo umthelo we sin tax.
Imizamo yokubamba ugatsha lwezempila kahle kulolu daba isaphumelelanga ngoba incingo zabo zikhanya zingasebenzi. Kodwa uhulumende wazisa ngenyanga kaMbimbitho kuwona lo mnyaka ukuba ama-medical aid sezalawulwa ngohlangotho oluzabunjwa olwe-medical aid societies regulatory authority ngaphansi kwalolu gatsha. Kusukela satholayo uZibuse, uhulumende wabeka iqondiso zokutholisa umuntu wonke ezempila kahle lalabo abangenelisi ukuzibhadalela ethiwa i-equity in health, eqinisa lokuvikela uzulu kumikhuhlane. Kodwa uzulu lezisebenzi okwamanje azenelise ukufinyelela ama-medical aid ngobunengi, ingani lalabo abalawo begcina bebanjwa ngamandla ukuthona esikhwameni, yona imali ihlupha kangaka abayiholayo ivele ingeneli ukuthi baziphilise. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Sithezi sethulwa isiqondiso sokuthi abakhonzayo abangahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni eye-COVID-19 vaccine akumelanga bavunyelwe ukuyakhonza labanye echaweni. Abazali abazange bananzelele ukubana lesi siqondiso siyalisa labantwababo ukuya echaweni njengoba bengabanye abangahlatshwanga ijekiseni leyi. Ngalokho ke bavize ukungaphathekanga kuhle, besithi akuvumi ukubana baye enkonzweni abantwana besala emakhaya. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umphathintambo wezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa uchasise kabanzi ngalesi siqondiso ngempela viki esithi ukuvunyelwa kwamabandla ezokholo ukuzokhonza ecaweni kwabantu abahlabe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine kuphela kutsho ukuthi abantwana bavunyelwa ukuya enkonzweni ngoba bengahlabanga. Unkosikazi Sitshengisiwe Masuku, umhlali wakobulawayo, uthi isihluku esesisenziwa nguhulumende.
Isinqumo leso sithethwe nguhulumende ukuthi khona amisa abantwana ukuthi sihambe labo enkonzweni, mina ngibona vele kuyinto engavumiyo engayenzekiyo. Kambe sizahamba njani sichiye njani abantwana sisiya enkonzweni? Ukanti khathesi sikhangela ukuthi bayebevula vele, abanye bavulile, abanye bayebevula next week. Esikolo bazabe bevunyelwa, ofisha esikolo bayebebanenga kakhulu nxa siqathanisa langapha ezinkonzweni. So mina mboni ngani vele uhulumende njengoba isikolo sezivuliwe akakahle vele avumele ukuthi labantwana sihambe labo enkonzweni, angiboni ukusiba lo mahluko kulokho.
Lokho kusekelwe ngomunye njalo umzali, umfundisi Khulekani Siziba, othi inkonzo yiyo eyakha umntwana.
Kule phutha elikhulu ngokombono wami uhulumende awenzileyo ukuthi uhambe abantu abahlatshwe leyo vaccine kuphela ezinkonzweni, ngoba inkonzo imiselwe ukwakha umsukela emncane esukumula esiba mkhulu azabe umuntu omdala. Nxa abantwana bengasatholi amathuba okwakhiwa besenkonzweni, ngicabanga ukuthi kuyabakhubaza, ngoba nxa sizabavumela ukuthi baye esikolo sisale ukuthi baye enkonzweni akula ngqondo.
U-Reverend Useni Sibanda wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ukhuthaza uhulumende ukuthi acabangisise ngesinqumo lesi.
Kuyakuba nzima ukuba abazali bahambe e-church betshiya abantwana phandle. Mbona uhulumende uthe faka lo mnqumo akuzange kukhangelisiswe ezinye izinto. Kuba nzima ukuthi umuntu ongumzali asuke, ngoba kwezinye isikhathi abantwana labo kuyabe kungalabantu ababakhangeleyo. Njalo-ke antsho vele batshona labazali babo. Njalo siyakwazi ukuthi abantwana lo mkhuhlane awubuyi ngolaka kibo, kodwa bayakwanisa ukuzivikela ngemizimba yabo loba bengahlatshwanga. Mbona uhulumende kumele akukhangelisise.
Unkosikazi Alice Jele, umzali, uthi abantwana bayasala lobani emakhaya.
Luhulumende uyadida kakhulu, uyadida kakhulu, akuzwisiseka kufunayo. Izolo lokho uthe abantu bavunyelwe ukuthi baye esontweni ngemva kokuba bahlabe dukuduku. Abantwana kabasavunyelwa ukuthi baye emachurchi, abantwana bengayi emachurchi. Utsho ukuthi phela labazali bangahambi emachurchi. Abantwana abancane bahamba emachurchi ngenxa yabazali. Kanti nazahamba echurchi nje umntana endlini, ngiyamtshiya loba. Futhi utsho ukuthi sesitshuthe vele abantu bangayi emachurchi.
Kunjalo nje, umqondisi wesibhedlela sempilo uDokotela Solwayo Ngwenya uthi uxwayisa abantu ukulimuka ingozi elethwa luhlobo lwe-COVID-19.
Lokhu ukuthi sazana ukuthi ubhubhane lolo lwe-coronavirus abantu abalwazi obesolubuya soluyibhubhiswana abayithi yi-Delta variant. Hayi le nto ikhanya iyahlasela labantwana konke laba abantu abadala. Yikho lokhu esixwayisa ukuthi abantu benanzelele. Akula ukuthi umntwana yena akahlaselwa lubhubhiswana lolu. Lubi kakhulu njalo lokhu elubuya luzabuya kalukapheli ubhubhiswana lolu. Abantu baxwayisa ukuthi beqhubekele phambili bena belandela izinqumo ezafakwa nguhulumende lokhu esikuthi ngama-lockdown regulation.
Abamabandla ezokholo sebevunyelwe ukuba babize abezempilakahle bezehlaba abantu ezinkonzweni. Umsekeli kamphathintambo obona ngezempilakahle uDokotela John Mangwiro esungula ngokugcweleyo uhlelo lamabandla ukuba bahlabe abebandla labo ijekiseni yokulisana legcikwane le-COVID-19 uthe ukwamukelwa kwamabandla ukuhlaba abalandeli babo kulinyathelo elihle elizancedisa uhulumende ukuthi abantu abaningi bahlabe ijekiseni le. Ngeviki edlulileyo umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko onkosikazi Monica Mutswangwa ubike ngokusungulwa kohlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine kwabasakhulayo abele minyaka esukela kwelitshumi lane kusiya phezulu. Ngimele Studio 7 woBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngezemidlalo, abalandeli beqembu lenguqu ele-Highlanders bakhuthazwa ukubana basekele imizamo esithethwe yileli qembu eyokudinga imali lisebenzelana lamankampani ambalwa. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu le-Highlanders lobelana isivumelwano lenkampani yeUthande sokuba inkampani ibhadale abadlali beqembu leli iholo okwenyanga eziyisithupha kusukela ngenyanga kaMpandula. Umgcinisihlalo weqembu le-Highlanders uJohn Fatsibanda uthi amalunga eqembu lebhosi okuzamele edlale indima enkulu ukuze ubudlelwano babo labeuthande buphathise zombili inhlanganiso lezi.
I want to emphasize that it is the duty of Highlanders members ukuthi sincedise sisebenze kuhle lama-partners ethu. Ifamily ye-Highlanders abanikazi be-team bakuzwisise ukuthi partners are the best way of going ngoba i-partnership is a win-win situation.
Abeuthande inkampani ethengisela uZulu amagagasi okungena ebulenjini okutsho ukuba ukuze isivumelwano sabo leqembu le-Highlanders baphathise kumele abalandeli beqembu leli bathenge kubo indlela zokungena ebulenjini. Ngaphezu kokusebenzisana labeuthande, iqembu le-Highlanders lilobelana izivumelwano ezokusebenzisana lamanye amankampani agoqela e-Bonik yona yenza amakha alo phawu lweBhoso kanye le-Anzisha Marketing yona yenza amathenisi alo phawu lweBhoso. Impahla lezo zithi zingathengiswa iqembu le-Highlanders lithole ingxenye yemali ezithengiswe ngayo. Kukhona njalo izivumelwano ezifanayo labe-Sanctuary Insurance kanye labenyaratso. USibanda uthi sekuyiyo indlela yokuthola imali kulezi nsuku.
Akusela life outhouse uzavuka uhlezi phonga uphiwa nje kuthiwa uyaphiwa without doing anything. You have to do something lawe, omunye lathole la uthole. And then at the end of the day, in numbers, you can move a mountain. But as a single entity, you can't. I want to actually emphasize on that.
Iqembu le-Highlanders lilahlekelwe lusekelo lwemali ebeluluthola luvela kwabenetone ngemva kokuba sekuqhamuke umkhuhlane we-COVID-19. Abenetone yibo abakade bebhadala abadlali iholo labo njalo ensukwini ezedluleyo iqembu le-Highlanders belihlezi lisezindabeni ngoba lingenelisi ukuholisa abadlali balo ababikwa bekolodwa iholo lenyanga ezimbalwa. Leli qembu livame ukuthola imali ngokubhadalisa izibukeli nxa zingena enkundleni okuyinto esile minyaka phose emibili ingenzakali ngoba ezemidlalo zimisiwe nguhulumende kuyindlela ukuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Lalapho ke kwadlalwa khona imidlalo yomncintiswano we-Chubuku Super Cup okungavunyelwa izibukeli enkundleni. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singeke hlukane sihlobo kodwa sikhanyele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Inyathela leziphathamandla ze-Chinoy University of Technology ezalise ababalisi labafundi abangahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 ukungena kuleli kolleji namhla lisolwe ngabaningi. Silugqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo uFacilities Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.